uzana uPS umbengeke eZimbabwe kulabantu abaningi abakhethe ukuba nabalithu ngamelilize okungcono kakhulu kudlula umlangazi ngisho khona kuzana kulabantu esibaziyo amadoda lesizotha ahloniphekayo enza into eziqondileyo angalithungamela leli lizwe kodwa uhlupho olukhulu yikuthi bacabanga ukubana yibo kodwa lokho kuthiwa ngesishona yibumbimbindoka yilo uhlupho olukhulu esilalo ungakhangela ama-vice president akhona asephelile behluleka lokuma kwesinye isikhathi even layo umnumzana uMnangagwa indoda esizikhulele osokufana bana iseplazini layo ibona inyawuthi le ngqoloyi lo mumbu kukhula kakuhle idlala lamadonku wayo kodwa ifuna ukuzoba iqhubeka ibulala ilizwe ngendlela ade belibulele so isimanga esikhulu njalo ngumnyama esilawo njengelizwe ukubana silobuthungamelo obunjengalobo obukuzana uPS
ye kodwa siyabona laba abaphikisayo kungazani bazimvuthu nje okanye lokuthi kuyangaphi so kudingwe ngaphi umuntu ongalibamba sizizwezo
okuzimvuthu kakhulu yizana uPS isivuthuza yonke into nje ekhona elizweni ungakhangela ilizwe livuthukile imigwaqo ivuthukile umnotho uvuthukile sebevuthuzele opposition yonke into nje abayithintayo iyavuthuka so kuvuthuke kakhulu khona phana ejongwe